izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTorhwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyahlwele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise, akula mali. Izitolo athesinto zangkhona amaprayisi angkhona alubhetu. Isukela kuthiwa yi-$3, amafutha kuthiwa yi-$4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asibesifisa ukuthi ngakuye yehlisa into lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili yazi noma uhlezi ekhaya yazi hayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele asivunanga kulalutho emasimini so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesisebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubona ukuthi abantu lefamily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele imbona na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukugi ngoyini susidlala zindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulapho ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uChise Dinner, enxanye ugamulile, enxanye uhamba wabanje inkuni abanye bazidiliverela inkuni ngona zokupheka ngama 5 umuntu kwala bosokuthiwa imali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula ama-wholesale lamaningi kathesi vela njengeekho kheshi yabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa uthi vele lo lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uZulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebesifisa ukuthi nxa kungaba namaloni nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho, uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabuyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women's development bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba inengi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye ngingunokuthaba Dlamini.